Miren. Siyabonga jonga lo Chris elichona njani emakhaya iye kudibana emsakazweni we Studio 7 ngolwesihlanu mhlaka 8 ngonkwenkwezi 2015 silethulela uhlelo lwezindaba zeZimbabwe sisakaza sise Washington DC. Olamukela emoyeni ngenjabulo ngontungami lenkomo. Endabeni zethu lamhlanje.
Indaba e-corruption ekhona lapha elizweni. Langokuba kwazi ukuthi kusasa sizavuka sijani kundaba zepolitiki. Yizo izizathu ezinkulu ezenza ukuthi abantu bengafuni ukuthi babuyele ezimali zabo lapha eZimbabwe.
Incwadi kwezenoto zithi uhulumende kumele athathe amanyathelo okulungisisa umumo elizweni ukuze ahuge osomabhizimusi bakwamanye amazwe njengokuxwayisa kogatsha lweZimbabwe Investment Authority.
Sizahamba siye court sihambisa isithunzi samunicipality ngoba lokho abakwenzileyo kakhokho emthethweni, so sidinga singathi i-court order yokuthi bamiswe umsebenzi wabo abawenzayo nezikhathi zama-full council.
Inhlanganiso yezakhamizi eHarare Metropolitan Residence Forum ithi sizahambisa i-council yeChitungwiza emthethwandaba phezu kwenyathelo layo lokwalela izakhamizi ukungena emhlanganweni wayo wayizolo. Kuhlelo Woza Friday lamhlanje silomculi osakhulayo uLady P, yena olilunga leqembu elizibiza ngokuthi yiTribe Africa. Zonke lezi ndaba lezinye ziyalandela. Incwadi kwezenoto zithi uhulumende kumele athathe amanyathelo okulungisisa umumo elizweni ukuze ahuge osomabhizimusi bakwamanye amazwe njengokuxwayisa kogatsha lweZimbabwe Investment Authority edalele ePhalamende kuliviki. Umqondisi walolu gatsha umnumzana Richard Mbayiwa utshele ikomiti yePhalamende ekhangelanelo kuthengiselana lamanye amazwe ukuthi osomabhizimusi bakwamanye amazwe lokhe bengafuni ukuza eZimbabwe ngoba bengathakazeleli umumo okhona okubangelwa njalo ngomthetho we-indigenization. Imbiko le iza ibhanga elikhulu eleWorld Bank lisithi phakathi kwamazwe phosa ngamakhulu amabili 189 iZimbabwe ihlezi kunumber 171 nxa kukhangelwa amazwe athakazelelwa ngosomabhizimusi. Ukuhlaziya lolu daba sixhume incwethi kwezenotho umnumzana Masimba kuchera.
Ukudonselana ukukhona ungaziseki kwemithetho e-indigenization. Indaba e-corruption ekhona lapha elizweni. Langokuba akwazi ukuthi kusasa sizavuka sijani kundaba zepolitiki. Yizo izizathu ezinkulu ezenza ukuthi abantu bengafuni ukuthi babuyele ezimali zabo lapha eZimbabwe. So uzabona ukuthi njengoba khathesi ungazwanani ukuthi umthetho we-indigenization uhambe kanjani, uloku kungacaci ukuthi i-politics eZimbabwe zihamba kanjani. Njalo kulokhu yi-corruption okuningi kakhulu lapha nxa ufuna ukuthi uvule ibhizinisi lakho. Njengani abantu yikho bengafuna ukuthi babuye lapha sikunumber 171.
I-IMF ithi uhulumende weZimbabwe sethethe amanyathelo ukuchasisa kuhle umthetho we-indigenization, kodwa i-World Bank ngakwelinye icele ithi osomabhizimusi abaningi lokhu bengafuni ukuza eZimbabwe ngenxa yalo mthetho. Ukubona njani lokho?
Ungakhangela into ekhona yikuthi uvula ibusiness lapha eZimbabwe uthatha isikhathi esiningi kakhulu ukwedlula amanye amazwe. Njalo xa ungavula ibusiness lakho lapha eZimbabwe uzabona ukuthi kulezinto eziningi ezingenza ukuthi ibusiness lakho lingahambi kahle. Sikhulume ngemithetho e-internationalization, sikhulume ngokuthi nxa kuyukuthi ufuna uvela kwamanye amazwe kumele ube ngumngane we-ZANU-PF kwezikhathini eziningi. So uzabona ukuthi into ezinjengalezo angeke zaphela ngokuphakumele sibili ube le ndlela ukuthi uhulumende azame ukuthi abone ukuthi nxa kuyukuthi umuntu ufuna ukuvula ibhizinisi lakhe ungathatha isikhathi esifitshane ukwedlula leso esithathwa khona nxa uyukuthi ngumuntu wamanye amazwe ofuna ukuthi avule ibhizinisi lakhe lapha.
Umnumzana Masimba Kutshera ingcwethi kwezenotho sixoxela esesigodlweni iHarare. Inhlanganiso yezakhamizi zeHarare, iHarare Metropolitan Residence Forum, ithi sihambisa ikhansili yeshitunguiza emthethwandaba ngenyathelo layo lokwalela izakhamizi ukungena emhlanganweni wayo wayizolo. Yona imithetho yekhansili kubeka sobala ukuthi umuntu wonke uvunyelwe ukungena emhlanganweni enje. Kubika uMark Peter Ntambe.
Linhlanganiso emanyanisa inhlanganiso ezimela izakhamuzi zeHarare lendawo ezigombolozeleyo ezedlule eziyisikhombisa itshele intatheli izindaba eHarare namhlanje ukuba amalunga ayo atshaywe afuqwa aphinda alelwa ukungena kulo mhlangano izolo. Njalo intatheli izindaba uPhilimon Jambaya walimala waze wagijinyiselwa esibhedlela. Umqondisi wecombined Harare Residents Association umnumzana Mfundo Mlilo uthi lokhu kube yikuphosiso okukhulu okuthi sebethathela likhansili amanyathelo.
Okokuqala sibhalele uminister we-local government uDr. Chombo ukuthi abhale ugwalo ebhalela isitungu zamunicipality ukuthi kumele bayenze konke okusemandleni abo ukuze indawo laba abayenzela khona le mhlangano abantu kumbe ngathi uZulu bakwanise ukuthi bahambe bakwanise ukufinyelela balalele ingathi ingxoxo eziyabe zikhulunywa khonapho. Okwesibili sizahamba siye court sihambisa isitungu zamunicipality ngoba lokho abakwenzileyo kakhokho emthethweni. So sidinga singathi i-court order yokuthi bamiswe umsebenzi wabo abawenzayo nezikhathi zama-full council. Okwesithathu sibhalele upresident uMorgan Tsvangirai ngoba nguye okhokhela ngathi kumbe ngathi umeya weshitungwiza uvela kubandla le-MDC. So zama ukuthi simbhalele ukuthi abone ukuthi angenza kule mzamo angayenza ukwenzela ukuthi lowo meya akwanise ukusebenza labantu.
Le kansili ibikwa isithi izakhamuzi zimele zazise kusesele isikhathi nxa zifuna ukuba zingene imihlangano enje ngoba kulokusilela kwendawo enelayo. Kodwa umlilo uthi lokhu yikwephula isahluko 87 somthetho we-Urban Councils Act othi imihlangano enje imele ivunyelwe ukuthi izakhamuzi zonke labezindaba bangene bekhululekile. Isiphathamandla se-Progressive Chitungiza Residence Association umnumzana Admire Zaya uthi ikhansili le izama ukuvala ezinye izinto ezimele zenzakale efuna ukuzenza ezifana lokunikeza abantu ama-prepaid water meter zona izakhamize kumawadi onke zisala inyathelo elinje.
Yiyo indaba abangafuniyo ukuthi sina sizwe beyiqoqa ngayo khona ngale makansilini ngoba thina njengezakamizi sithi hayi asifuni i-prepaid water meter. I-prepaid water meter silehlanganiswe yethu kuthiwa yi-AMREF emelela izakamizi zeHarare Metropolitan. Sibanjani labanye ama-residents ezweni sathi na i-prepaid water meter asifuni.
I-AMREF isole kakhulu ukungenela kwezixoxodo zebandla leZANU-PF ezazakalayo ezitshaye amalunga azo lentatheli zaphinda zethusela izakhamuzi ezingafuna ukutshengisela phezu kwalinkansili. Umqondisi weChitungwiza Residence Trust umnumzana Mavela Sikhumalo uthi kukhanya umeya walikhansili umnumzana Philip Mutoti engeselo amandla eselawulwa ngabanye abantu.
Is no longer in charge of the institution. Sesibona lapha ukuthi iZANU-PF party or component eku council kungani ukuthi yona iZANU PF ile minority ku council, because EMTC out of 25 ile 15 iZANU PF 10. Kodwa sesibona lapho ukuthi in terms of who is in control, sibona ukuthi abantu beZANU PF, those that are in council, are actually in control.
Le inhlanganiso ithi kayengezelelwe masinyane indawo yokwenzela imihlangano enje kuleli dolobha, njalo kuphinde kuthathwe amanyathelo okuvikela izakhamuzi ezifisa ukungena imihlangano yekhansilile. Njalo kukhuthazwe umnumzana Ignatius Chombo, umphathintambo wentuthuko yezabelo lamadolobha, lomkhokheli we-MTCT umnumzana Morgan Tsvangirai, ukuba bekhulume belaye umeya weChitungiza kulolu daba. Inhlanganiso yeHarare Metropolitan Residents Forum ilamalunga agoqela iChitungiza Residents Trust, Chitungiza Progressive Residents Association, Combined Harare Residents Association, Epworth Residents Development Association, Harare Residents Alliance, Norton Residents Association, Rua kunye leSimukai Rural Residents Association. Ngimele iStudio 7 eHarare, nguMark Peter Ntambe.
Le Studio 7 esakaza eZimbabwe lisiza siphuma ngapha iVoice of America eseWashington DC. Lisibamba kumagagasi aku 909 medium wave, laku shortwave 4930-12080, laku 15775 kHz. Lilako njalo kusithola ebulenjini ku internet kukheli ethi www.voaindebele.com. Ikheli ethi njalo www.voaindebele.com.
Ikansili yedolobho leHarare ithi sisungule imizamo yokwakha isithombe sikamuyi owayengumsekeli kamongameli umnumzana Joshua Mqabuko Nkomo eAfrica Unity Square ngemva kwemizamo efanayo ehlulayo ngeminyaka edluleyo. Abalwela ilungelo loluntu kanye lesiphathamandla zamabandla ezombusazwe basola imizamo yokwakha isithombe lesi esakhiweni seKarigamombe eHarare, besithi kutshengisa ukungahloniphi imuli kamuyi kanye labantu beMathebeleland ngoba lindawo iphathelane lokuhlukuluzwa kwabo. Eminye imizamo yokwakha lesi sithombe emgwaqweni weJulius Nyerere Street yehlola ngomnyaka ka-2010. Isithombe lesi size sakhiwa koBulawayo ngomnyaka ka-2013. Onguye osungule lolu daba kukhansili yeHarare ngukhansila weGlenview umnumzana Tungamira Emadzokere, ogcizelele ukuthi imisebenzi kamuyi iyancomeka, ngakho kufanele isithombe sakhe sakhiwe eHarare njengendlela yokumhlonipha. Ukuze sizwe okuningi ngalolu daba, usithandekile Mhlanga weStudio 7 uxoxele uCouncillor Peter Moyo weSouthton eHarare ovumelane loCouncillor Madzokere.
Actually, fukaso imoted the idea ukuthi khona kube yenze chop-chop. So umuntu wonke ongukansela akula ophosileyo khona kokuthi khona akufanelanga kuyenze, but ama-officials ngathe wona kufuze kuhambe kuye kuma-committees. Committee khona iyarecommenda kufull council, so it's just a formality ukuthi khona kuyenze khonokho. So sifuna ukuthi khona i-statue ibe e-Africa in this space, ibe i-building ende, ngoba ubaba uNkomo ube ngubaba umuntu wonke, ube ngelandaba ukuthi khona lo muntu uvela ngathi yikho abantu abemthi ufather Zimbabwe umafukufuku. Baye ngelandaba lokuthi khona umuntu lovela amasinko ovela egwere uvela ngathi yena umuntu wonke ngumntwana wehlabathi. Hathi lokhu esikubona yakatesi ukuthi khona abanye bayathethe abanye abantu abavela kwezinye indawo ukuthi lo unje lo unje, abantu abasebephelele engqondweni abangafuni ukukhuluma into eze-development. Unkomo wafa ezabanisa abantu wayengelandaba nomuntu, umuntu wayekhululekile, umuntu wayengafuni ama-bodyguards, umuntu wayezihambela engumuntu kankulunkulu uthanda umuntu wonke. So ama-local authorities wonke eZimbabwe kufuze bafake isintu kankomo semtare mtoko nama-rural district councils kuze bafake isithu katesi kankomo sinandele khonokho ajaye sifundise khona. Uzayenza ukuthi khona nathi abakhulayo sibe lo mbono yena wayewubona yena lo nkomo nayo angadaba efile kangaka.
Kuyini katheso seliza kwenza ukuthi uhlelo lolu luqhubekele phambili?
Thina sesimelele ukuthi ukuthi kona icommittee le ingahlala kuyona linyanga inyanga le ingakapheli dina hayi ukuphe ukubuya ukuthi kona njengehlalo yenza ukuthi kona into engakhulunywa ucommittee yabiza buya kunje but sesikumelele njalo sizanika thina uthand clerk inyanga yokuthi kona simiwe kube leqiniso ukuthi kona isitation le isikhona abantu abafuna ukuncedisa ikansi kaningi abantu abangafuni ukuthi kona bancedise umdala wethu kaningi okuthi kona asifuni ukuza indaba leyo yokuthi kuthiwa akunamali yebhajethi sokunjaninjani kena singa kubusa kunapho kobojulayi siyabe sesikhayelela ukuthi kona isitation sikamdala wethu siyabe sesibona sisigcenye ngakho siyabe sidala nxa sibona inkomo ekhona.
Ukansela Peter Moyo ngwe Southerton eHarare obexoxa icingweni lo sithandekile emhlanga we Studio 7. Ku Studio 7 Live Talk lamhlanje sikhangela imbiko ye Afrobarometer ethi umongameli Robert Mugabe uthakazelelwa ngabanengi elizweni. Kambe livumelana lakho na? Thumelani text message kunombolo ezithi 001-202-465-0318 ukuze silitinde ecingweni lingene kuhlelo. Sikhangele ezivela kwamanye amazwe ngamafitshane. Inhloko kahulumende kwelePelitane umnumzana David Cameron uthi uza kwethula amagama abantu abazabumba uhulumende wakhe ngemva kokunqoba kwebandla lakhe lama-conservatives ngesilinganiso ebesingakhangelelwanga esikhulu kakhulu kukhetho lwayizolo. Ugatsha lwezemithetho khonapha eMelika luthi solusungule ucwaningo lokwephulwa kwamalungelo oluntu kudaba lokufa konsundu wedolobheni leBaltimore uFreddie Gray ofele ezandleni zamapholisa okubangele ukutshengisela kwabantu elizweni lonke besola udlame lwamapholisa ikakhulu oluqondiswe kwabensundu. Umphathintambo obona ngezokulima umnumzana Joseph Made uthi umumo wendlala okhona elizweni okungani kuhle kwezulu kawukhombi ukuthi uhulumende enganquma ukuba ilizwe likusimo sengozi yendlala. Uhulumende lenhlanganiso eziphathisa ngokudla zithi ukungani kuhle kwezulu lonyaka kuzabangela ukuthi ilizwe lithole isivuno esiphansi kakhulu kula leso esithola ebesikhangelelwe. Ilizwe belikhangelele ukuthola isivuno samabele angaba yisigidi phose lengxenye 1.4 million metric tons lonyaka. Umade wethule amazwi yakhe izolo edalele parliamente ephendula umbuzo kamnumzana Prosper Mutseami webandla leMDCT omela isigaba seMusikavanu kuleli dale. Sikhuluma nje esigabeni ezibalisa iMidlands, iMathebeleland, iMasingo kanye leManicaland. Imuli eziningi zibikwa sezilala ngendlala ngoba eziphaleni kungasela lutho. Ngomnyaka ka-2000 uMade wabhoda ilizwe ephakathi kwendizamtshina wazisa ukuthi ilizwe liza kuba lenani lenala kodwa kwaba lendlala embi kakhulu ngalowo mnyaka. UChris Gande weStudio 7 uxoxelo meli webulawayo Central edalele parliamente unkosazana Dorcas Sibanda ongowebandla leMDCT ngalolu daba.
Nxa kuyukuthi ukudla kuyasilela sikhangela ihlanyelo eziningi ukuthi zishile emasimini thina bethu kubona kuqakathekile ukuthi kudiklewe ukuthi yi-national disaster. Uhulumende engaveleke vume ukuthi bakithi ukudla kutshile akunakudla emasimini kungaba le ndlala elizweni kuyabe kusitsho ukuthi yena uhulumende singumlandu wakhe ukuthi akhangele ukuthi abantu ukudla bakutholile. Umsebenzi kahulumende ukuthi agijime akhangele izigaba zonke, thothe izicinto zonke amakhona wonke elizwe ukuthi abantu ukudla bakutholile yini. Umlando kahulumende wena lo ukuthi imali yohulumende yabe ithatha ngaphi, uyabe semele efake umzamo yonke adinge leyo mali ekwanisa ukuthi athengele abantu elizweni ukudla kwenelisileyo. Ngoba ukudla, ma uhulumende nika abantu ukudla, kayisiyo feva. Ngeke sithi uhulumende ufeze lo ngokumnika ukudla, hayi. Ukudla lilungelo lomuntu, umuntu wonke lilungelo lakhe lokuthi athole ukudla, athole amanzi, athole indawo yokuhlala. Kho-ke kusitsho ukuthi kuyabe sokumele ukuthi yena uminista uMale nxa evuma ukuthi i-national disaster, akulalutho emasimini, kumele amake sure ukuthi iministry yakhe iyagijima-gijima lamanye ama-ministries concerns, sikhangela ama-ministries abona ngemali, nemake sure ukuthi ukudla khonokho kutholakele ebantwini ngesikhathi.
Manje pho nxa lina likhangele njengabantu abaku-opposition, lingathini, lingafaka yini amandla yenu ukuthi indaba le eyokudla ilungisiswe umnyaka usiyaphela?
Thina umsebenzi wethu ngokumela amalungelo abantu ephalamende. Sizabe lokho sikhuluma ephalamende, ngeke bekubalekele lokho. Nxa kukhona siza kukhuluma, ukukhuluma lakho kuphathiswa ngokuthi i-message yi-defense.
Unkosazana Dorcas Sibanda omela iBulawayo Central edalele ephalamende, ungowebandla le-MDCT. Ubekhuluma ecingweni lo Chris Gande we-Studio 7 ekoBulawayo. Kulequla labasakhulayo beZimbabwe abase South Africa abadabuka kokwambe ePlumtree asebesungule uhlelo lokuzakhela ikliniki kulindawo ngemva kokubona ubunzima obuhlangana lezakhamizi nxa zisiyadinga ukwelatshwa. Abatsha laba abenhlanganiso yeGwambe Community Development Trust bathi ngemva kokufeza ezinye inhlelo zentuthuko ezisemqoka esigabeni sabo, baliqiniso lokuthi le kliniki bazayakha kusizakale abanengi. Kubika uBenedict Nhlapo.
Kulezi nsuku inkulumo ezingundabamlonyeni mayelana abantu besikhalangeni yikuthi abafundanga njalo bagangile kulandela inkulumo kamongameli Mgabe. Lokhu ke yinto ephikiswa liqula labatsha abadabuka kogwambe ePlumtree abasebenza kwele South Africa. Intshala isibumbe inhlanganiso abayibiza ngokuthi iGwambe Community Development Trust ngenhloso yokuthuthukisa indawo yakubo. Ilunga lalinhlanganiso uMnumzana Maclean Komo uthi ngemva kokuba izakhamizi zeGwambe zibambisene eminyakeni edluleyo zadonsela amagetsi eGwambe Secondary zabuya zakha lebholoho, okwamanje sezicabange ukwakha ikilinika. Unkomo uthi sebeqalile ukuqoqa imali yokwakha eklinika yabo lobanje besamelele inhlelo zekhansili eza kutsho ukuthi yakhiwe kuphi.
Sahlala phansi singama-youth noma singamadoda nabomama sakubona ukuthi esigabeni sakithi ikliniki ayikho eGwambe, sihamba i-long distance ukuze noma ke sithole ikliniki. Isamba sikhona kodwa ke siyashota kakhulu, cela le government naye isincedise kulokho esiyabe sinakho.
Izakhamizi zalumango zithi zithwala amagabha avuzayo nxa sekukhona ogulayo loba oselunywe nyoka. Izibhedlela abacina besiya kuzo yimathole isikhathini kumbe ikhansili, kodwa zonke umuntu uhamba inyawo zize zingene esiswini. Isakamuzi salindawo uMnumzana Sidwell Moyo ohlala esigabeni sakohanyana uthi bawemukela ngezandla zombili umbono wokuthi kube lesibhedlela.
Yeah, it's a very big problem esinayo especially kuclinic. Sihamba about 15 kilometers from indawo esikuyo. We have to ukuthi sithathe inqola or umuntu onemoto akwazi ukumphuthumisa, but it's a long process as well. So if singatholwa something like next to us, then it's gonna be an advantage to us.
Le yinto egcizelelwa ngesinye sakamuzi unkosazana Thokozani Mabele, yena othi kuba lusizi kakhulu kubomama abazithweleyo labantwana njengoba le mota zokugada usiya esibhedlela kulilihlo lentwala.
Amaklinikhi ayethu asekudini ukuthi athatha maybe i-5 hours ukuthi uyefika lapho, nokuba nje ukuthi uthole imoto ezohamba lapho. Azikho zona imoto ngoba zisaba uhamba nasemgwaqeni yethu, le ayikho ngendlela e-right. So kusuke kube nzima kakhulu ukuthi umuntu ayothola uncedo ngesikhathi esifitshane.
unkosazana Mabele unxusa zonke izakhamizi zalindawo ezisemakhaya leziphandle kwelizwe ukuthi zincedisane lequla legwambe Community Development Trust ekwakheni isibhedlela lesi okuyinto athi izaphucula ezempila kahle endaweni yabo.
Iklinika le izosisiza ebantwini bathole ukuphila ngesikhathi esifitshane. Umuntu noma elimele engazi ubuhlungu esikhathini eside asheshe asizakale. Sicela ukuthi sincedisaneni kakhulu singabantu, siyakhelane lathi sithuthukise izigaba zethu.
Umnumzana Nkomo uthi zakhamizi zingasiza ngezinto ezifana lezitina, inhlabathi, lamanzi okuzafuneka ngesikhathi sekusakhiwa. Uthi akathandabuza ukuthi zonke izakhamizi zizabambisana ukufeza leli phupho.
Into engiyithakazelayo ukuthi abantu bakithi banomusa njalo baya-understanda. Bazama ngayo yonke indlela ukuthi bebambisane nabantu. Egwambe njengamanje sokune-secondary, sokunogesi futhi, okuyukuthi yinto enhle kakhulu leyo engiyikhuthazayo ku-community noma kuzakhamizi zeGwambe ukuthi uma singabambisana kanje ilizwe lakithi noma indawo yakithi ingathuthuka.
Uthi-ke njengoba kuthiwa abafundanga bazathi beqeda ukwakha isibhedlela bakhe ezinye izikolo ukuze abantwababo bakhule besaziwa njengesikhwicamfundo. Ngimele Studio 7 Johannesburg le South Africa, ngingu Benedict Nhlapo.
It was a Friday, my darling. Was a Friday,
so kuyisikhathi kuhlelo lwe Was a Friday lamhlanje uJoseph Njanji uxoxa lo mculo osakhulayo uLady P yena oyingxenye yeqembu elizibiza ngokuthi iTribe Africa.
Iqembu leTribe Africa liqalwe ngabasacathulayo kwezomculo injongo yabo kuyikuba bebumbe umbuthano ozakwenza kube lula ukuba kucindezele imisebenzi yabo beyiphakulele uZulu. Labo bahlabeleli sebenelise ukukhipha idlalade labo elakuqala abalethe igama elithi The Journey Volume 1.
iTribe Africa igroup yama-singers athanda different kind of music. So that's ukuthi i-first album yethu sihlabela different songs but we house music yoni.
Idlala deleli lithiwa The Journey Volume 1 lile ngoma eziyisithupha ezigoqela esivule ngayo uhlelo ethiwa Soyidla Imali yona iculwe nguSam 1 okunguye njalo oculele ethi baxolele baba kanye leyinye ukuthiwa Take Me High. Ezinye iy'ngoma ezitholakala kuleli dlalade ngezigoqela ethiwa Siyabonga ekaLady P, ethi You Did Me Wrong ekaMiss Kelly kanye lethiwa Jamba My Friends eculwe ngumhlabeleli waziwa ngegama elithi Big Shot. Ibizwa ngegama elithi Techno Fresh. Abanye abaphatheke kuleli dlalade ngabagoqela uJ1 kanye loTerapoint.
Sisaqalisa so sazama ukuthi sibone ukuthi omunye ukwanisa like ngapi kwakhona. Sisebenza for i-second album Kares. Layabi kusem format, yabi lamasinga artists ahlabela their own music.
Nanti iqembu leTribe Africa liphuma enkundleni yengoma ethiwa Siyabonga ekaLady P. Mele Studio 7, ngobulawayo uJoseph Njanji.
Siyabonga jahale zansi uhlelo Woza Friday. Sigqiba ke uhlelo lwethu lwalamhlanje. Kwanele sihlobo esithandekayo livalelisayo ngontungameli Nkomo. Libe lempela viki elichukela.